Njengokubona kwami uDubozi zaqhubeka silalo okomnyaka owodwa kumbe oweminyaka emibili, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi amanzi lawa awe-Tarifa Dam asephansi kakhulu ukuthi sizahlupheka ukuthola abagesi kukhona kahle. Ewange unendubo ezikhona ezokuthi ama-power stations kumbe ama-units akhona kawasebenzi ngendlela esikhangelelwe asenze ngawo, amanye akhona afile besizothi azalungiswa njani njani, kodwa awukabi nolutho olusithengisa ukuthi ulungiselele. Bese kuzoba lama-small power stations anjengeminyathi yarare nawo Bulawayo ikhona i-power station, kodwa esikwaziyo ukuthi ama-power stations lawa kawasebenzi njani alo uzethatha isikhathi ukuthi ama-power stations lawa ase.
Uhulumende uke waphitheka lapha eminyakeni esanda kwedlula ngodaba lwesola ezama ukwakha izitichi lapha lalaphaya. So waya ngaphi umdlandla wesola?
Indaba yenkohlakalo iludubo lapha eZimbabwe. Khathesi sibala ngendaba yeZilara, sibala ngendaba yeZesa, indaba yenkohlakalo eyasihlupha. So ngikhuluma ngisenze nje indaba ka Vignelle Tshivayo. Khathesi indaba zangikhona ezisemthethwandabeni ezine zangikhona akwazi ukuthi zingaphi, kodwa esikwaziyo ukuthi uWikinel wanikwa imali ngezesa ukuthi akhe ama-solar plants, wanikwa imali ezokuthi avuselele indaba lezi ezesola, kodwa imali yangikhona khathesi asikabikwazi ukuthi iyahamba njani. So indaba yenkohlakalo yilo udubo futhi esilalo elokuthi even singakhangela ewange kulomunye obusinessman othiwa ubaba uShepherd Tundia, okanye njengani ubesebenza ewange, ubesebenza nelipot lewange, yena engayisikho kupot lewange. So indaba lezi ezenkohlakalo yizo ezinye ezisihluphayo lapha eZimbabwe ezokuthi thina imali okumele sibe layo kumbe amagesi okumele sibe nawo asiwatholi ngoba imali zangikhona zihamba ezandleni ezingayisizo.